amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela ukhetho lwalonyaka ngokukhetha inkokheli ezabamela kumakhansili ledale lephalamende ngokuqala ngokhetho lwama-primary elections ukuze baphume labantu abayibo abazabamela ekhethweni. Iningi labantu likhala ngokuthi bakhona asebevele bakhethwa ukuba kabasoke baya kuma-primary elections, okuyinto esikhube iningi lisola indlela umanyano wamabandla oqhuba ngalo uhlelo lokukhetha inkokheli. Unkosazana Nakhumalo, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT eLupane, uchaze ukuba udaba lwabo baluphanyeka kumuyi uTswangirai ngoba abafuni kuthathelwa izigaba zigcine zikhokhelwa ngabanye abantu abangaziwayo kulowo mango. MDCT asole udaba lokuthi isisekelo sombuso asisalandelwa ekukhetheni inkokheli okuzadala ingxabano lapho sokungene umuntu ongafunwa ngabantu abanye bagcine bengasavoteli ibandla. Umgcini sihlalo wesiqinti sika Ward 7 kobulawayo unkosazana Sikhumbuzo Mpofu uthe uma kusehlula ukuthi umnumzana Nelson Chamisa alandele isisekelo sebandla uzenelisa na ukulandela esesizwe. Isikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alisoze lakhethela abantu inkokheli zokuya babambela kukhansili lasedale lephalamende ngoba njengebandla baphume lendlela ezalandelwa andubana umuntu amele ibandla kukhetho.
Hayi, akula muntu ophathele ikandidate. I-template ithi khona yona. Olesifiso sokuthi abe yikandidate kasadunge i-CV. Ekuthi CV yona leyo kumina sithethe ukuthi wena ebandleni lethu sukele ngathi waya ngathi uze ngathi. Then sizacaza umuntu ukuthi ama-senior yiwaphi ama-junior yiwaphi. So akula muntu ukuba kulethwa nje.
Ibandla le-MDCT seliqalile ukudinga abazalimela kukhetho oluzayo ezigabeni laseziqintini lapho ibandla eliphiwe amathuba okwenza njalo phansi womanyano we-MDC Alliance izwe lonke jikelele. Loba nje uhlelo lokukhetha seluqalile bakhona abanye abangavumelani lohlelo lokubambana lamanye amabandla bethi kuzakwehlisa inani lamalunga ebandla edale lekhansilini ngoba imibono yamabandla ithiyene njalo kutsho ukuthi iminyaka yonke le bebesebenzela ize. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.